Okokuqala ukuthi uyadanisa ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa uyathumba odokotela anyamalalise abantu, kukhanya ngani usewethi kulokamgazi. Namhlanje siwabonile odokotela befola betshengisela bekhonona ngokuthunjwa komunye wabo, sabona njalo uhulumende engabamisi engabachithachithi ukuthi bangaqhubeki besenza lokho kade bekwenza. Kube yisimanga, kube yisigameko esikhulu, kungumhlola njalo ukuthi-ke kubonakala abantu betshengisela uhulumende kamnankagwa engabachithachithi ngamapholisa. Ikanti lokho-ke kubangelwe yikuthi-ke umhlaba wonke uvula amehlo-ke umkhangela umnankagwa, bakhona lapha eZimbabwe bazokhala bekhalela-ke uRobert Mugabe lo sithileyo ngeviki eliphelileyo. Yikho-ke kunanzelele-ke ukuthi international community yonke kwele Zimbabwe yikho-ke bazade bambone ucuku walalo angadiliza-ke kutshengisela ade kusenziwa ngabodokotela. Ikanti khona-ke kuyadanisa-ke ukuthi uhulumende athumbe udokotela, umuntu oyekho ku-politics, umuntu ogcina impilo zabantu, umuntu oncedisa abantu ukuthi-ke baphile bangalahlekelwa yimiphefumulo, ngumuntu oqakathekileyo kakhulu udokotela. Kodwa-ke sibona-ke yena uhulumende kamnankagwa yasenelisa ukuthi athube udokotela.
Kodwa abanye bayathandabuza ukubana ibandla lona le-MDC ukuthi lalo lincedise ukutshengiseleni lokhu. Kuhambe njani ukuthi kube yibo bodwa odokotela kuphela?
Kube yinto eyenzakale masinya ngokuphazima kweso udokotela lowo esethunjiwe. Yikho-ke ama-structures ebandla azange ahlale phansi-ke akuhlele khona lokho, ngoba thina njengebandla-ke singakangeni-ke kube kutshengiseleni. Siyaqala-ke kuhlale phansi kuvunyelwane emhlanganweni ukuthi siza kubamba ngendlela enjani, laye futhi uhulumende sibe lethuba lokuthi-ke simazise, ngoba-ke umthetho ukuthi kumele simazise ukuthi sizatshengisela, hatshi ukuthi sicele-ke ilungelo kuye kutshengisela. Yikho-ke odokotela bakwenzile bebodwa, kodwa kube yinto enhle kakhulu yena leyo.